Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
angwazi ukuthi ubaba umthuli Ncube lo John Manguti ba oyenze ezibhenki vele umsebenzi wabo ngawani bengazi kuma kuhle imani policy.
Abe Citizens Coalition for Change bathi usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe nomphathi intambo wezemali kumele bachiye umsebenzi kumbe baxotshwe ngoba inhlelo zabo zibulala umnotho welizwe. Amapholisa namhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini we-Bucks Mine eduzane leGwanda ngomgqibelo. IRussia ithi inani lamasosha e-Ukraine asezinikelekile kuyona le iviki selifika phose inkulungwane i-959 edolobheni le-Mariupol lapho eseligxile khona. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, lithi usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangudya, lo mphathi intambo obona ngezemali, umnumzana Mthuli Ncube, kumele bachiye umsebenzi kumbe baxotshwe ngoba inhlelo zabo zibulala umnotho. Leli bandla lithi ukuwa kwedola leZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekholini, i-49%, nxa liqathaniswa ledola leMelika. Emkambo kahulumende izolo kuveza sobala ukuthi umnotho usebunzimeni njalo udinga ukuhlengwa. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola akuleli alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173. Kodwa kusukela izolo selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi aphosa ayisithupha i-258. Emkambo insitha khona idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola kuleli asukela kwangamakhulu amane 400 kusiya phezulu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaswanda uthi umnumzana Manguti alomthuli Ncube kumele bahambe.
Angwazi ukuthi ubaba umthuli Ncube lo John Manguti ka oyenze bank vele umsebenzi wabo ngawani bengazi kuma kuhle imani policy. Thina abebandla le-CCC sibona ngani sokwanele ukuthi laba abantu ababili barizayine bachiye umsebenzi ngoba sebevoxile. Inotho sivuza igazi, izitolo sezivaliwe, amabhanka sezivaliwe, izinto eziningi sezivuza igazi ngokuswela umhlahlandlela omuhle we-economy. Hlala sibuza ukuthi kambe laba majaha baqeqetshile na ukuthi bangabamba isikhundla esinjengalesi. Siyakwazi ubaba umthuli Ncube nguprofesa kodwa phela liyakwazi ibhenki lakhe lalo elacitshwa lavalwa ngokwehluleka ukulandela imithetho welizwe le-economy. Ubaba uManguti kasi le history ukuthi lapho wafunda khona hayi kwakuyikholeji nje okwakukhonala emazweni kodwa akaqeqetshanga ngenxa yezano sebesithi kabamba umsebenzi omkhulu kangaka. Sesicubungukile kulezi mali eziningi ezilahlekileyo, kulamabhizinisi amaningi alahlekileyo, kulabantu abaningi abayaswela imisebenzi lezimali ngezikhathi zonezi amabhenki evaliwe. Thina njengebandla labantu sibona ngani abantu laba bathungamela ezenotho kakhulu ku-Reserve Bank Governor uDr. Manguti, lo Professor Mthuli Ncube, u-Minister of Finance and Development, isikhathi sesayile ukuthi ngabe bayaresigna ora ne honorably ngoba vele iZimbabwe sivuza igari lobuyanga.
Idola leZimbabwe sibone lilahlekelwa lohlonzi ngesilinganiso samachumi iphose yamahlano izolo. Lithini ngalokho njalo labantu nje nxa likhuluma labo bathini?
Abantu bayakhala imali si ayisela sisindo amasela amaqili ndini enza abakufunayo kuyonke economy emgodini ekulimeni ekuagriculture kumanufacturing le industry konke sokubolile kubhidlikile ngalabantu. Yikho ke siyacela ukuthi abantu beZimbabwe abatshengise ukuthi bona yibo abalamandla, hayi abantu ababili abakugovernment abangazi lutho. Siyacela njalo ama-members of parliament le-senate ukuthi bafake umthetho i-motion engathi abantu laba bahle bachiye umsebenzi ngokuphangisa. Nampo abebhola bangahluleka ukusebenza bayaxotshwa ama-coach. Laba bantu sebebulala ilizwe. Yikho ke sithi nabe-CCC abaxotshwe uma bengarisayinanga bodwa.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasivanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, wabexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Untungameli uxoxe lelunga leZANU PF umnumzana Believe Gawulena othi umnotho obulawa izitha zeZimbabwe lezijeziso zenotho hatshi umnumzana Mangutya lo mnumzana Ncube.
Abantu nje abazama ukuthi basekise bona ukuthi benayenza ngcono ngendlela kodwa ungakhohlwa mkhomo ukuthi phela umumo lo wesikiwo kathesi kuningi okusihlupha okusihluphileyo kakhulu even izinti zaborussia labo-ukraine ziyasi-affecta lathi khona ngapha konke lapha siphuma phakathi kwe-covid siphuma phakathi komumo onzima nkomo ongasho ukuzenzela kodwa okwenziwa okunye kwakhona okunjengakhona kokuvelela ngaphandle kodwa ndazi ukuthi ngithi mina minister lo governor o-reserve bank governor babhizi bayaluyisa ihlupho esilalo eZimbabwe okunye kwakhona nkomo i-corruption nxa besenza so uma umthuli nxa evala lapha isikala lesi esivuzayo babhubuza esinye nxa bevala lapha isikala esivuzayo umthuli lo mangkunjeamatsotsi amatsotsi la avula esinye amatsotsi futhi akhona yonke indawo kumabandla wonke akhona izigana amaswele akhona abangela khona ukuthi umsebenzi kamthuli ube nzima kakhulu. Laba abanye be-opposition bonabo yibo bafuna ukuthi umthuli ayehluleke abayibo bafuna umthuli ayehluleke okuguqela la ma-sanctions nalaso ayiwo esiphakathi kwawo kodwa okukhona ukuthi le-corruption vele khona ungakhangelela kuma-councils nala awe-opposition kanye namadorobheni lapho ukuthi i-corruption injani ukhangelekamadolobheni layoo-victoria falls nali corruption yedwa nkonkomo akula kungcolile kodwa namadorobho wena laba nje yi-opposition.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesike samuzwa laye ekhala ngenkohlakalo i-corruption elikhuluma ngayo baba Gawule kodwa abaningi bayakhala bathi lanxa sitsho njalo esithi kule nkohlakalo ngitsho lakuhulumende kungela lutho olwenziwayo kunjalo kungenxa yokuthi abantu abenza inkohlakalo ngabangane bakamongameli Mnangagwa. Lithini ngalokho?
Nkomo, yazi umongameli wabumba iZac wayinika amandla ukuthi yenze yonke ukuthi emandleni ayo ukuthi ibophe ihambise abantu emthethweni na. Kodwa-ke okumangalisayo nkomo yokuthi abantu laba iZac kunye namakhothi upresident yakambe sebafuqa ukuthi ngenani laphana ngenani laphana kumele senzele umsebenzi wabo njengoba amazinyo bewaphile kwamele balume ngoba amazinyo bawaphiwe.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU PF obexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle sebeqinisa uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eduzane lalapho abahlala khona. Ngesikhathi inani laba banjwayele umkhuhlane selingani liyaqansa ngalesi sikhathi, umqando osoqalisa njalo sokuqhamuke umkhuhlane wendingindi elizweni jikelele ikakhulu ebantwaneni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Uqansa kwenani labantu asebefunyanwa bele COVID-19 ngalesi sikhathi umqando usuqalisa uZulu ukuthazwa ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane kuthi abangakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela baye emakilinika aseduze. Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthi inani labantwana abahlatshwa ijekiseni le liphansi kakhulu ngoba abazali abaphi abafundi imvumo yoku hlatshwa esikolo.
Uhlelo lwe 12 to 15 years abantwana siyabahlaba ezikolo, sibahlabe njalo emakliniki ethu agcwele idolobho lonke lakobulawayo. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi abazali banganabaningi i-consent ukuthi abantwana bahlabe, angazi ukuthi kwenza kuyini. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi ezikolo zethu yizo futhi eziba lama outbreaks, esiba khona lama cases amaningi avele ebantwaneni bona labo. Abantwana labo bengathola umkhuhlane bahamba futhi besiyathelela abadala ngkhaya. Yikho sikhuthaza ukuthi abantwana kabahlabe labadala labo bahlabe.
Uqhubekele phambili ethi balohlelo njalo lokubhalisa amakhadi awebulenjini afakaza ukuthi umuntu sowahlatshwa ijekisenile.
Amakhadi e-COVID-19 esikwenzileyo kulala abana batholalana awudala angela ma-barcode. So yiwe siwatshintshayo, so besi bakhuthaza ukuthi batshintshe wona lana amakhadi bethole ama-barcode. Ngenxa esekhona sokumele ukuthi a-activate ukuze ukuthi nxa befuna ukuya phandle kwelizwe bekwanise ukuthi bawasebenzise.
Umnumzana Byron Pofu ofaka amakhadi abahlabileyo ebulenjini e-Tower Block wobulawayo uchasisa kabanzi ngabakwenzayo.
So si-activate amakhadi one depending ukuthi ikhadi libhalweni. Umuntu uyabuya lesithupha, sasitart verify ama-details asekhadini nasesithupheni. Then for i-activation it is done for meant ukuthi this thing is ifawa online. Nxa ifawa online e-border they just scan the card then pop-up information they said receiver.
Umnumzana Innocent Gabadela uthi sewahlaba kathathu lamuhla uze uzobhalisa okufakaza lokho ebulenjini.
Ngikamhlana fandani uzithumiza activateisa i-COVID-19 ngahlabe imaska qedisa izolo obatileyo abathi yi-boost ngokuboost ngahlaba kathathu. Kuqakathekile ngoba into lesengibona ukuthi iyabulala le siqeda abantu.
Umongikazi kukhansili yakobulawayo unkosikazi Nokuthaba Mafu uthi abazali bananzelele sekuqhamuke umkhuhlane wendingindi.
Kule outbreak ye-measles lokhu esikuthi indingindi ngesiBhele asinanzelele nabantwana indingindi siwile. Umntwana ungamuzwa ekhala akumkhangele ukuthi kunjani. Kulezibonakaliso ezimbalwa nje ungasabona umntwana equbuka umzimba, anwaye, akhale, amehlo ababomvu uyabe enwaya. Kusuke khonapho uzabe engafuni ukudla kodwa ezwakale khala. Ucela ukuthi ngokuphangisa umntwana ningambona esinzinjalo kele imgijimiseleni ekliniki.
Lisiyatshona ilanga la izolo bese kulabantu abahlolwe bafumana bele gcikwane le-COVID-19 abedlula 327 kodwa akula muntu osethe wabulawa yilo umkhuhlane. Loba nje inani labalaliswa ezibhedlela liqonga. Asebehlabe okwakuqala sebesedlula izigidi eziyisithupha 6,144,240. Asebehlabe okwesibili bedlula izigidi ezine 4,395,586. Kuthi asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 755,752. Ezweni jikelele kulwaliswe abantu abaphose bafike 48. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapolisa namuhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini we-Bucks Mine eduzane leGwanda ngomgqibelo kulandela ukukhitshwa kwezidumbu zabo emgodini lo izolo. Abembi laba babalisa Mnumzana Ezweni Masuku wayengumanager uChristian Dlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32 njalo ovela esigabeni senenkambe ewange. Uwisdom Monsanga oleminyaka engamachumi phose amathathu 28 odabuka esinamagonde eBhinga lo Desire Ncube odabuka ewange njalo oleminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25. Abanye njalo ngumnumzana Panganai Chimuka oleminyaka engamachumi amabili lantathu 23, Chester Mbangeni oleminyaka engamachumi phose ayisithupha 59 kanye lo Abi Mudimba. Kumbiko awethule namuhla isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abanikazi bemgodi ukuthi belandele zonke indlela ezifaneleyo zokuvikela izisebenzi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana laleyi. Sixoxe lo councillor weGwanda umnumzana Justin Majale ngalolu daba.
Sikhuluma ngomumo esithi ngesilungu ye-environment ukuthi uhulumente weZimbabwe umumo osewudalile ngomumo lowana okuthiwa i-death trap ukuthi anyone ungakhathalekile ukuthi ubhebhe emgodini uma ugebha ngaphi wonke umuntu usengozini yokuthi uyafa ngoba suzama amasalamusi ukuthi uzame ukuziphilisa. Bona laba abantu ababe emgodini bebekwazi ukuthi kunjani emgodini, ingwako baba abangena kuzo bebezazi ukuthi zinjani, kodwa bazinikela ngenxa yokuthi abafile okunye abakawenza ngamafitshane ngokuthi umumo omkonomi ume kubi, ukuphila nokufa kuyafana.
Isiyazi ukuthi iminengi imigodi ikhona ngapho eGwanda, eminye ngesemthethweni eminye ngengekho emthethweni, njengoba usitsho abantu badinga indlela zokuziphilisa. Ukuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esisibonileyo?
Nxa ukuthi uhulumende uqinisile ukuthi kufuna ukwenze okusemthethweni kulo gatsha lakho lokuthiwa yi-Minister of Mines olabo manjinela olabantu bonke kumele balawule imithetho yokuthi hhayi laba bantu yebo sebebhalisile ukuthi bahamba lapha nalapha laba yilokhu lalokhu andubana begibha umgodi lo unjani kuyavuma yini basaviya bona ngolwazi labo kodwa akula muntu olendaba lokuthi kwenzakala njani. At the end of the day silohulumende le-Minister of Mines engelandaba ukuthi abantu bangena njani bakhepha njani baphuma njani bathole okungakanani ekuqineni indoda zibonile kusemahlangeni i-so painful.
Uhulumende alizwanga yini kumbe uzaphathisa imuli zabafi ngendingeko zomngcwabo?
Angizange ngizwe ngoba mina ngisedorobheni nabantu baka-under RDC kodwa-ke angazaphathise ngomngcwabo. Asikho esiwukhangeleyo bantu bayithi, esiwukhangeleyo ukuthi imuli zalaba abahamba phansi ziphila njani, hatshi ukuthi imuli zalaba abafileyo ziphathiswa njani.
Lo ngumnumzana Jason Majale ukhansela weGwanda njalo engowebandla le-CCC obexoxa nontungameli inkomo we-Studio 7 eseGwanda. I-Russia ithi inani lamasosha e-Ukraine asezinikelekiyo kuyona le iviki selifika phose inkulungwane eyodwa i-959 edolobheni le-Mariupol lapho eseligxile khona. Ele-Ukraine alikakufakazi lokhu kodwa ngomvulo lithi amasosha alo angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-260 azinikele kwele-Russia. Ele-Russia lithi lokhu kuveza ukuthi liphumelele kodwa ele-Ukraine libikwa lisithi lifezile injongo yalo yokuthi amasosha esitha salo engachaphi i-Mariupol esiyahlasela amanye amadolobho. Ukusenjalo, amazwe abalisa i-Finland le-Sweden ahambise namuhla e-Brussels amaphepha okudinga imvumo yokuthi abe ngamalunga omanyano we-NATO. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele lo mfundisi uSeni Swanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, owande ukukhokhela imbuthano yokukhumisana umlotha.
Limpi e-Russia ihlasela i-Ukraine iyinto ekhathaza umhlaba wonke ngakho lathi njengamabandla lokhu kuyasikhathaza ikakhulu thina besikhangele inani labantu eseliziphepheli elidinga uncedo njengamabandla lapha eZimbabwe amabandla amanengi aqoqile izimali athumezela amabandla aseduzane le-Ukraine abanye abasePoland la kwezinye indawo lapho abantu bebalekela khona ukuthi abantu besizakala njalo siyakwazi ukuthi silabafundi bethu ama-students abanye bese-Ukraine abanye basePoland kuyinto esikhathazayo njengamabandla kule mthandazo eminingi elisenziwa kusenzelwa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukuthi impi le iphele udube selubona lukhona yikuthi amazwe amaningi akhala ngani asengenela phakathi kwalimpi abanye bangenela kuhlangothi lwe-Ukraine abanye njalo yilaba bame ngemuva kwe-Russia ngakho lokhu kuyakhathaza ukuthi nxa imizamo eyenziwayo yokuletha ukuthula ingayekela ukuphumelela singabe sesikhangele ukuthi ungagcina kusiba lempi enkulu ukwedlula nje into ephakathi kwe-Ukraine le-Russia ngakho lokhu kuyinto ekhathaza wonke umuntu njalo siyathandaza ukuthi kungenzakali ngaleyo ndlela njengoba sikwazi ukuthi amazwe ethu ngapha asizwa kakhulu ngamazwe ase-Europe nxa sikhangelela ukuthi nxa kule ndlala yibo abaletha izimali ngapha benceda manje kathesi umhlaba usukhangele i-Ukraine kathesi yakwazi lapha eZimbabwe bekukhulunywa ngokuthi kuzakuba le ndlala kutho ukuthi kuzaba ludubo kakhulu ukutholakala ukudla lokutholakala uncedo luyabe solusiba khona yebo kodwa luyabe lusiba lutshwana ngenxa yokuthi uncedo oluningi belubuya luvelela kulawa mazwe asencedisa abantu ababalekela impi e-Ukraine siyakwazi sebengene kuBrithani sebengene kuboPoland sebengene kuboGermany nakwezinye indawo ngakho bekhona kuyana kuyadla imali ade kumele ibuye ngapha e-Africa izoncedisa lapho nxa kulodubo njalo lodubo lungaba khona ukuthi izinkinga ezinye e-Africa bezidinga ukuthi abantu abase-Europe nakwezinye indawo bancedise mbona ngani kathesi singathi ke silunge i-focus ukukhangela kwabo kuyabe sokuse-Ukraine okungapha okwenzakala lapha baselandaba lakho kakho
libona ingani imizamo esiyenziwe ngamanye amazwe ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane umlotha iyasebenza yini
thina sibona imizamo le khona iyazama ukunceda kodwa siyakwazi ukuthi ukuba ngumlamulankunzi kwenza ukuthi abantu bengali kuthatha isikhathi eside ngakho-ke impumelo eyokulamula eyenziwayo mbona ani sizayibona sokwedlula isikhathi eside ngoba la i-Russia anti bifuna ukuthi kukhanye ukuthi inqobile kwezinye indawo ngakho izaqhubekela phambili lokhu izama ukuthatha amanye amadolobha njalo siyabona ukuthi sokusiba labesibutho lapho asebehambiswe emakhothi ukuthi bebesenza izinto ezingafanelanga ngakho-ke thina njengababandla-ke umthandazo wethu ukuthi ngabe inkosi ingasiza ukuthi limpi ime
lo ngumfundisi uSeni Svanda umqondisi womanyane weZimbabwe Christian Alliance esixoxelaye ekobulawayo ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla silonkosazana Kethiwe Bebe odabuka eNkabazwe ohlala kweLebotswana. UmaBebe wafundela umsebenzi wezokwemba kodwa okwamanje uthunga amakawuso lokunye. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ayi mina eBotswana lapha ngiyazisebenza, ngiyaprinta ama-t-shirt, ayi design even amakhushini lama-max, amankomitho lamakepesi nje. You just uyantshela ofuna ngikubhalele khona then bese ngikwenzela and ngiya-upgrade ama-CVs and ngiyancedisa abantu ngabo application letters and company registration. And ngiyabhalela ama university students your dissertation so.
Yeah, ngizwa kuthiwa ufundile sibili, akusijethi wafunda wafika.
Ngile national diploma from Zimbabwe School of Mines ku mining geology then le degree la khona from Mpumalanga University in South Africa.
Kodwa kuyini osokwenza ukuthi ugcine usenza umsebenzi lo?
Weli ekhaya ngike ngasebenza ezishabani laphana eMimosa but ngithiye ngesikhathi whereby vele i-contract yethu kwakuyukuthi thina sikumele sihole ngama-US but as the time went on sakunanzelela ukuthi aba ku top management like ama directors iba babe thola ama salaries abo in foreign sithina sesithola i bond of which le bond la ngkhona you would go uye la yina ulithole lingekho. So mina ke ngikwase kusidla esikhwameni sami kulokuthi kumbenefit, so I had to quit. But ngibuya lapha eBotswana nganginethemba lokuthi ngingangena ngena kubo Botswana because ngange ngabuya lapha ngeworkshop eOrapan saseZimbabwe School of Mines. So back then I think the economy lapha layo yayingakatheleli kangako, so kwakuthembisa. So unfortunately ke iCovid layo yasichaya-chaya abantu, ngangishortlistiwe sibili but ngagcina nje lami sengingumuntu okuthi ngaba disappointed ngendlela ezinjalo ngenxa yokuthi layo yaretrench vele even lama-locals akusaqhathwa kalula.
Yeah, so ngokukhangela ke umsebenzi owenzayo nalowo okumele uwenze kuyahambelana vele.
Akuhambelani, but sometimes you need to do what you need to do ukuthi uphile. I've got a daughter and a son, so kumele badle, and I've got my elder father back home emakhandeni. Ubabami uthenile 78 last year. I'm the one engimgcinayo, so kumele ngenze something ukuthi impilo iqhubeke.
Kunzima kangakanani ukuphila njalo mama?
Ya, kunzima sibili, but it's only that lapha eBotswana, yes, I understand ukuthi even if uhulumende engaba limited in creating imisebenzi, but environment iyakuvumela ukuthi wena udinge imali uphile. You can freely sell, you can do a little business lawe udlala uhide and seek njengabaningi. Kulula ukuthi uziphilise, kabala ama-policies amaningi njengekhaya, ngakwenza ukuthi uthi uyazama lokhu uthole ukuthi umgodi wangkhona uphuthi uzame lokhu, hhayi lapha lawe you can establish yourself nje uphile.
So ngathi-ke okwe-geology lokhu awusakubona ukwenza vele empilweni?
No, I wouldn't really say that ukuthi angisakuboni ngikwenza. Actually I'm working towards ukuthi ngizame ukuthi ngingabuthelela kuzimadlana. I can go back home, try to buy my own mine new savings. I haven't given up on that. And the other thing also, I've applied to Australia, but ngisaba nje ikhono ukuthi I need ukuthi i-passport yami elaphana ekhaya ngwane suke yathatha yona le sifuneka ngiprocess ama-paper. So I'm still pursuing that.
Yeah, so singathi ubona ukuthatha isikhathi singanani ukuthi ugcine usiye Australia?
More than okay, Australia, I'm focusing on going back home. Yes, mina, my own mind. But also, we Australia as a second option is 12 months from now, of which now we should be mining as an independent individual. Then maybe in the next 12 to 18 months, singing a 30 option in Australia.
Yes, so ke ekhaya usukhangelele wabona indawo yakhona lapho ongemba khona okufuna njalo ufuna ukwembani.
Ya, as umntwana weMathebelele nje I've identified a lot of things as lomnotho kakhulu. Ngifuna ukwemba ngimo into gold, ngi identify ukuthi enyathi laphana ukhona omunye umngani wami nje esasiku same position but she managed ukuzitholela something laphana at Durban mine, and even kubonyama endlovu laphana I can do something. So I identify a lot of places in Matebelele whereby I can venture into gold mining.
Yes, so ke kodwa kule mali ni khona?
Yebo, kule mali. Iproblem ukuthi eZimbabwe khona sometimes lobu ngenzani ungenzani siphethwe ngamasela azafuna ukuthi the little that you do, the little that you try to make bekuthathele, but under normal situation ama resources akhona kakhulu eMathebelele nje okokuthi if the environment is free ungaziphilisa ungasebenza. So hayi kuyaphileka nxa sibili uyaburejistile imayini yakho.
Lo ngonkosazana Khethiwe Bebe obexoxa lo Gibbs Duwe weStudio 7 aseHabron kwele Botswana. Singakehlukani-ke sikhangele bezikhokhela. Amapholisa namhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini we-Bucks Mine duzane leGwanda ngomgqibelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.